soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukelani njabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 3 kuNtulikazi 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokho akukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe.
Abakubandla lezano PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandlele lizabusa kuze kube phakade.
Mama mabihamba lapha esitradeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa abanye bashiya abantwana abancane ezindlini abanye baye bengama-breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume.
Bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokuxokozela eZimbabwe kulandela okwethulwe ngumkhokheli webutho uLieutenant General Anselm Namo Sanyathwe othi ibandla lezano PF lizabusa amadonki aze amile impondo. Usengathwe owethule lokhu ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wezakhamizi eManicaland uthe ibutho lizakwenza konke elikwenelisayo ukuze izano PF ibuse kuze kube phakade. Utshele izakhamizi ukuba ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leli. Usanyathwe wayekhokhela iviyo lebutho elabulala abantu abayisithupha ngomnyaka ka-2018 kulandela ukhetho olukhulu eZimbabwe. Uphenyo olwenziwa ikhomishini eyayikhokhelwa ngoye ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Halema Monklate lwaveza ukuba abantu ababulawa mahlayana libutho babetshengisela ngokuthula njalo abanye babezihambela eHarare. Ibutho lisakhokhelwa nguGeneral Vitalis Sinavashe lake lathi ilizwe kalisoze likhokhelwe ngumuntu ongalwelanga inkululeko yeZimbabwe. Ukuze sihlaze odaba lolu Gibbs to Studio 7 uxoxe loMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu PF.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokho akukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lomumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikakhulu ekuvikeleni ilizwe Gipsy emweni lwawo esiphakathi kwawo ukhomanda laye ulakho ukuthi aphume egcekeni akhulume lokho akufuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe kono ukuthi akhulume atsho njalo. Siyabona phela Gibbs ukuthi emazweni nalawa athuthukile kanjawo America lamanye nalawa akhuluma ngeyidemokrasi naleyo baye bekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma okukuvikela okufanele ngokuvikela ibuze labo
ye kodwa nxa sikhangela phela iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje. So lapha ke kaphambanisanga
ye yazi isekelo sombuso sithini Gibbs sithi ibutho lozomvikela lona yilokuvikela ilizwe njengakhona okukhulumayo. Isekelo sombuso sona sithini? Isekelo sombuso sithi sisho njalo sinjengokuba sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho yiko kuliqiniso khona. Kodwa ke laye ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela Gibbs ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kuyeduza ngoba wayengukhomanda laye wayekhokhela iarmy uZinwabashe wawakhuluma sithi asiza sisala ukuthi umuntu ongaya ngempini esitsho tswangelayo. So akwethusa abantu beZimbabwe khonokho
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokufika ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwe ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazinezo. But kathesi nxa kungela khetho sidlule ekhethweni mina mbona ngani eziye izinto Gibbs ziyakhulumeka ikakhulu ba ilungelo lawo amadodalana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulume labo bekhululekile. Kodwa-ke sokusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani funa kwakukhulumileyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZanu PF obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo womhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Wephule umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasotsha abasesipoliseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni kazivunyelwanga nakancane.
Ye kodwa siyabona lo Zinobashe owayengu-Army Commander owakhuluma khonokho ukuthi awusazobe salute abantu abangayanga empini kambe kuyabe kusijoni ngalo amekomando wakhona manje ekhuluma khonokho.
Yekubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni ngoba njengakhathesi sokusuka ku-2013 ukusiza ngapha i-constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke ukuthi babe sempini behamba lebandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote akuvinjelwa, ukuthi amapolisa avote akuvinjelwa, ukuthi amajaji avote, bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi enhliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abesekuveza lokho athe kuveza njalo abesesenza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhululekileyo.
Kuqondiswa njani khonokho okwethulwe ngusana?
Bangaphansi kukacommander in chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakhontrolayo. Ngakho-ke nxa besiphula umthetho kungaphansi kwakhe nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandela. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe upresident, ngoba uyayazi i-constitution ukuthi ithini. Kumele akukhuze khona lokho kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi kawoke abantu abalandawalayo, ikakhulu laba abasesibuthweni abasesipoliseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezingela maphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa zithi zithwele amagabha avuzayo, ngakho zifisa uhulumende womanyano aziphe amaphepha ukuze ziphile zikhululekile. Uthuso Khumalo sipaloludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe abangalancwadi ezemthethweni zokuba kwele South Africa bathi bathwele amalahle ekhanda. Bathi ezindleleni nxa besiya emsebenzini kudingeka behambe becatshela amapolisa. Abanye bathi babotshwa umuntu esiya emsebenzini, kuthi nxa ungaswela imali yesivalamlomo uthole umsebenzi usuphelile. Isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Diaspora Association, unkosazana Vuyani Hlazo, uthi lolu hlupho luzwisa usizi ikakhulu kubo mama.
Umama mabehamba lapha esitradeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa, abanye bashiya abantwana abancane ezindlini, abanye baye bengama-breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume. So kufuneka ukuthi bathole i-documentation. So i-immigration department kufanele ukuthi document abantu, ngoba abantu masebekhona lapha e-South Africa I believe ukuthi i-ministry kebemele ibone ukuthi wonke umuntu i-documented.
Unkosazana Hlazo uthi omama inhlupho zamaphepha abahlangani lazo emigwaqweni kuphela.
Babe ngaphathanga amaphepha abancediswa mabe siya ku-healthcare sector, especially kakhulu mama abazithweleyo kuba nzima. Uthole ukuthi abanye mabehambile laphana bakhona abatshela ukuthi asikwazi ukunikeza birth record ngoba ula maphepha kodwa akusiyinto evunyelwayo. So ziningi inkinga abahlangana lazo and baye bengakwazi lokuthi baye kubani.
Owesilisa weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi ukubakhathaza kakhulu ukuthi selokhu kwethulwa iviyo labancedisa ezokuphepha esabelweni seGauteng ama-crime wardens abadume ngokuthi amapanyaza ndawonye lamavolontiya aZimbabwe sebephendulwe umgodi wemale.
Ukubopha abantu mina personally ngona njengani asikho ukubopha ikubutsotsi ikudingisa ikudizisa abantu nje ukuthi bethole imali but abantu basebunzimeni because every time usidinga isitarato uthola ukuthi vele bamile ama-volunteers namaphoyisa bafuna lezo mali. So abanye bayahamba nase-police station but within 10 minutes bazase bephumile sefonelwe umbezi ukuthi andoda oza lapha ngicela imali engaka nami ngiphu. So I think it's a business game yenzwa ngamaphoyisa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation abayichaza ngokuthi ilwela ukukhululeka okugcweleyo kweZimbabwe umnumzana Lance Mlelo uthi bakhangelele ukuthi umphathi ntambo omutsha kugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Scriba abe ngohlukileyo kakhulu ulalo obekhona obengakufihli ukuthi akabathandi abantu beZimbabwe.
Minister ozobe kwazi ukuthi abantwana baseZimbabwe bazela ngokuhlupheka, bazela lapha ngokwazi ukuthi labo bazozincedisa, bazela lapha ngesimo esibaphushayo besuka ezweni lokuzalwa beze kulele lokuhlupheka eliyi South Africa. Kuthi laba abantu kade benama permit bathole ama permanent residence. Kuthi laba abanye laba sibayenzele ukuthi siphushe ukuthi kutholakale indlela yokuthi abantu bathole amaphepha ngokugcweleyo.
Kusenjalo uSkomithi wamapolisa uGeneral Fani Masimula ukhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo enziwa amapolisa.
There are some of our members that we do arrest which are involved in.
Siyazi akhona amapolisa akwenzayo lokhu. Nxa siyithola imbiko yalezi zenzo siqhuba uphenyo sibabophe sibajezise.
Some areas we arrest our own members that are off track in this regard.
Kodwa ke uMasemula uyaqinisekisa ukuthi kungumsebenzi wamapolisa ukubopha nokusa emthethandaba labo abangalamaphepha ukuba selizweni njalo le yinto abazahlala beyenza. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Weziphathelane lezemelika umongameli Joe Biden uzahlangana labakhokheli bebandla lakhe elama-Democrats edalele ephalamende kanye labo sebalukhulu bezabelo ntambama namuhla ngesikhathi lisanda inani leziphathamandla zebandla lakhe ezithi kumele adedele umuntu omutsha ozancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngoba yena eseluphele. Mnumzana Lloyd Doggett omela isigaba seTexas ephalamende ube lilunga lama-Democrats elakuqala ukuphumela egcekeni izolo exwayisa uBiden ukuthi ehle esihlalweni ngoba ekuvezile sobala ukuthi kaselamandla kungxoxompikiswano ayenze lo Trump ngeviki edluleyo. Kodwa yena uthi usalawo amandla okuqhubeka engumongameli okweminye iminyaka emine enganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ocubungeleza umbusazi womnumzana Mthulisi Mathuthu.
Masibhekisisa lolu daba lukaBiden olokuba nguye ophetheyo ngathi ofakwe libandla lakhe ukuthi ancintisane lo Trump. Masikubhekisisa kungani yinto nje ethusayo akuvamanga ukuthi elemelika libe lo mongameli oleminyaka efika kwekaBiden. Ngathi sakubona nje ngale mveni kuko kwaba khona Oregon bake bafika sibili iminyaka eminingi ephambili le lo Bush. Kodwa ngathi sesibhekisisa sesifiyele emuva kusukela ngesikhathi sikaClinton kusiya ngapha. Abaholi ngathi abakhokheli bemelika bebeyilaba abangathi baku-middle age kuma 40 something usiya ku-50 kusiza la ku-Obama ngapha. So uthi yena uBiden abe nguye ophetheyo and le simo ayiso sona kungathi kuyethusa. Laba kade bebhekile ngathi le ngxoxo kabelayo lo-Trump labo bangabengani bethukile la u-Trump bengani wethukile ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo. Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi iqembu lama-Democrats liza kumalaye lize liyefika ekugcineni ngandlela bani. Ngakho-ke kuyini okwenzakalayo phakathi ebandleni okwenza ukuthi bazi bami lo muntu osekhulile sesimbonile nje ukuyakhubeka emveni lapha eduzane la ngale ekuqaleni kuyethusa ukuthi nguye ophambili ngiyakhumbula nje ngomnyaka bekungu 96 uBob Dole encintisana lo Clinton kukhetho lwamademokrats. Ukuthi uBob Dole ube ngumuntu omdala bekuyinto nje ngaleso sikhathi ekade sebusaba neWhatsApp. Usuzoma umele amademokrats wona omdala kangaka kanjani. Kodwa nanga uBiden ukhona kathesi, which is almost 30 years after those elections esikhuluma ngayo, close to 30 years.
Alubana umongameli Biden ethe wehla esihlalweni ibandla lakhe ladinga omunye omusha ozancitisana lo Trump. Awuboni yini ukuthi amademocrats engaba esechayiwe isikhathi lapha ngoba ukhetho lwenziwa nje maduze ngolwesi?
Yeah. Masi kukhangela nje ngathi at face value yebo hayi kungathi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa kupolitics siyazi ukuthi hayi even nje lo mzuzu kulakho ukuguqula nje ukhetho ukuguqula umumo ukuguqula izinto oguqule ngathi indlela umuntu abonakala ngakhona. Kungenzeka nje ukuthi wona amademocrats athole nje omunye umuntu ongathi vumbu laphana abuye abe ngomlilo nje amhaqaze uTrump angaze aba lethu. Kodwa na hayi eqinisweni mase sikhangela nje ulwezu lapha eduzane seJewe kuzokuba nzima ukuthi bathole umuntu ozowenelisa ukuthi ancinkise ngalesi isikhathi esilutshwane sesise. Ngoba masikhangele uTrump yena lento akiyo yona tesumsebenzi lo akuwo kathesi wokufuna ukuba ngumongameli futhi into nje aqale ukuyiplana wayihlalela phansi mhlazana edliwa nguBiden kumkukhetho lidlulile. Every day insuku zonke uyehlale vele kukhanya ngoba ufuthelene ngaphakathi kwakuthi ubuse nje kweminyaka emine ufuna eminye iminyaka ufuna futhi elinye ithuba lokuthi ubuse. Ngakho-ke lo ozongena manje ma kungenzeka ukuthi uBiden aphume uzoba lokunzima obukhulu uzobe eqansa indaba enkulu ngoba uTrump uzimisele kule nhlelo zakhe ezinikezwa ukuzama ukuthi aphenduke abe ngumongameli. So kuza kuba nzima.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kwezokwethula kwembiko obexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe, namuhla sixoxa loDokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo leMandela Washington Fellowship for Young African Leaders osebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet ukupha uzulu ulwazi lwezempilakahle.
Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership in civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashape njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo wa-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yona le Delaware, then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembuli yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala nothanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngiyile confidence le hope yokuthi ngizokwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. Be ngile feeling le le drive yokwenza into ezizancedisa wonke umuntu. So bengingani ngiyakuexpect ambijana but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakala ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanet anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguza enhliziyweni yami ukuthi hayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo. Ya, ngiyathaba kakhulu ukuthi sengifike kuzinye, sengifike kilo. Ngiyakwazi ukuthi kulo msebenzi omkhulu obuyayo kuzafanele ukuthi ngicontinue ngiyenza engikukwanisayo ukuthi ngi-improve ama communities
there. Yuphi umbiko ongawuchiyela abanye abatsha abalesifiso sokuthi labo bafike kuleli zinga?
Ukuthi bebe lama dreams, bephuphe, becabange izinto ezinkulu. Ngesikhiwa kuthiwa dream big, which means ukuthi bebe le confidence yonke into emhlabeni iyakwanisa ukuyenza as long as ufaka i-effort njalo ukhuluma labantu abaku-direction yona leyo ofuna ukuya kiyo.
Udokotela Dalton Dube isizalwane seZimbabwe seMelika phansi kohlelo lwabatsha olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ubekoxala eStudio 7 eseDelaware khonapha eMelika. Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe ZIG isisetshenziswa ngabantu endaweni ezithiyeneyo loba isilela elizweni. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Asingathi iZig inzima ukutholakala okwakathesi, kodwa indlela esibona kuthengwa ngayo emavinkilini amakhulu sokuphose kube yi-50-50 le-USD. Mhlawumbe okusakhathaza abakhala ngakho abaningi yilokho esingakwi-fungibility ye-Zig, ukuthi xa le Zig uhambe uyephiwa i-US dollar directly. Yikho ngathi kusasilela kakhulu, kodwa xa sikhayela ukusetshenziswa kwayo, hhayi ilokhu ikhona. Ilokhu ikhona iya-increase, especially kuma-large retails nakuma-wholesales. Sibona sokuphose kube utshikile obhanqa ukuthenga kusetshenziswa US dollar la ukwadinga besebenzisa iZig.
Ye, kunxa sikhangela isisindo sayo iZig imi njani?
Ayisusele isisindo, isisindo sayo siqiniswa yikhona ukuthi ayikatholakali, ayikaflood i-market. Yikho kwenza ilokhu ile sisindo sayo. Iphinde futhi le nhlelo ezikhona ezokumekasho ukuthi akula rate engekho emthethweni, nazo futhi ziyayinika isisindo sona lesiyana. Ukungatholakali kwayo yikho kwenza iyanelise ukugcina isisindo sayo. Ilokhu imile khona phana ku-13.9 siya ku-14, ayikayadluli khonapho. Lokhu iyafakwayo, asikayiboni isiwe isisindo.
Ye, kodwa umkambo wensida ungazani uyakhithika khonangani?
Ye, umkambo wensida mhlawumbe singakhithika ngenxa yokuthi uvele umkambo wensida usuncipha. Lo la engabe esakwenza kwemkambo wensida kuzabeza kuchaya ngemali ephezulu ngoba laye sesabela ukuthi uthathe indlela engamfaka enkingeni lomthetho. Ngakho-ke lokhuyana ukukhithika kwayo sokutshengisa i-risk yento abayenzayo kunokuthi itshengisele i-demand and supply yayo.
Ye, usiya phambili ubona ngani izahlala kanganani emkambo wemali izikile?
Izidiki mbonani isakhona sibi ikakhulu i-electronic form yayo mbonani isazoba khona, kodwa njengoba kulokuxoxisana ngohlelo lwe-digital currency or i-cryptocurrency mhlawumbe sesingabukuyela futhi sibe lenye i-digital form yeziki engasiyo le esiyijwayeleyo le eku-electronic system. Sesingabona mhlawumbe sokubuya ne-crypto ziki eyayivele ibuyelelana ngomnyaka ophelileyo engama-ZIG tokens. US mbona kani lawo sengaqala ukuvama nje ukusetshenziswa, kodwa layo mbonisa khona sibili emkambo wemali esemthethweni.
Kodwa kanye ngizenzela lapho abanye abantu lokho beyesaba iziki lapho bayesabani ke?
Mina beyesaba lapho tips ngamangala ukuthi bangabe beyesabani ngoba ayikatshengisela ukuyisindo. Abantu mhlawumbe khonokho kuthi akusela mathuba okuthi uyiguqule iye ku-US dollar okusemthethweni. Sibeke salindile ukuthi mhlawumbe oyikhonetha baza oyikho cash baza luletha ihlelo lo-Beirut change, kodwa kwakathesi hayi ngaqamba manje ukuthi abantu bangabe besaba ngoba kwamkeleka kwayo yakhulu njengoba ngishilthe emavingileni amakhulu sibona lokho kusamkeleka ayikafiki ye ukuthi memetheke ngendlela esifisa ngayo kodwa ukuyesaba kuyamkela kusasilela mhlawumbe kuma informal economy
yebo
informal economy hayi
kwenza kwini kono kwenza kwini kuyimanje
ukuthi informal economy nengi ayikho ku formal banking system izigi singayithola ukuthi isikhathi esiningi yona itholakala kuma systems zona la asemthethweni esiwajayele ama banking systems kukade informal sector eningi vele kayibhenki informal sector eningi kayiparticipate kuma formal financial systems yikho kuseza ukuthi bangayifinyelela ukuthola izigi.
Umnumzana Stevenson Dlamini ufundisa ekolitini le National University of Science and Technology ubexoxa ezimele lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 siyacela bakithi elisincede kuward 23 Slovela Chief Malisa kulo Sobhuku ihlupheki Brighton mabulawa moyo umshayamani weklinikhi empinda ongumabhalane ze-FCC ngiyabona sezenza umtaka mnankagwa ngoba konke kakwenzayo lapho la masobhuku asawananzi kasananzi muntu uyadeclare kuko konke njalo umkhulu wesikafu siyacela Studio 7 ukusibuzele ukuthi kathi kungani kujaha lo kumbe umtaka mnankagwa yini umhlupheki Brighton mabulawa moyo njalo kusobhuku kakungena abangamfanelanga lendlela yankhona yayingasiwo nje ukuthi akaba ngusobhuku hambe shuwa mntana imvana shuwa siyacela kusuka Studio 7 usibuze ukuthi kathi umhlupheki kuyini bukhazile mesabani lento imesabani sesithwele nzima lapha umantu bahola nzima uyantshontsha umumbu abangani bakhe labanye abezani u-p f encitha abantu hlupheki moyo
salibonani basakazi be-Studio 7 siyabonga usethulela zinhlelo zenu mina ngumama umhlali wakobulawayo into engikhuluma ngayo nansi bengilalele ukhalazane ekhuluma ngamanzi councilor ka-10 Ntumbane ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu kakhulu ngamanzi kodwa ubulawayo ucouncil wakobulawayo ugijime wavala izimpompi zingela manzi zinjalo bavalelwa abantu abanzi abantu abalamanzi abantu bavalelwa amanzi shem ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole sikuzwile khalazane inyembeza kawulayo shem abantu livalile abantu amanzi bavalelwe abantu baphile impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi nanxa sekuyile amanzi bakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho uyabe khangelwa amakhelwane besikha amanzi izibhorana zisela amanzi abantu bakebhile imithombo abasela amanzi kunzima kobulawayo ukhansila kakazivelula abantu
Esilibonge Studio 7 ngendlela elisincedisa ngakhona ukuze siyazi lokufihliweyo siyakubonga konke lokho kodwa ke mina into engikhathazayo ukuthi ngine-complaining ngalabo abantu laba abantu bayizana kambe uyezwa umuntu othi ufuna ukuchaya ukhansela uchayelwane ukhansela kachaywa ufakwa ngabantu ukhithwa ngabantu so ma kulento e-wrong ungathathi ukuthi wena walwa akula muntu ongalwanga labo mama nababa besiphekela thina sisempini ngabantu laba balwayo uma babengasiphekeli wawuza kudla ngani sasingasibo bothubayi sasingabantu esicelayo yonke into sinikezwa ukudla ngendlela eright not abanye bethu laba babethi befika bethi sisatha nehuku thina sathi ukuthi sithwala lenkukhu no i-leadership yethu ekababa umqabuko uJoshua Mnyongolo Nkomo onguye owayesikhokela wayesitshela indlela yokuphila the way esasiphila ngakhona we disciplined cadres namanje siloko sihlonitshwa njalo abantu laba abathi bachaya ukhansela bengakhulumi ngokuthi bangamazipra abakhulume bethi bangabahlali not ukuthi ngamazipra they are spoiling our names thank you
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo lanililakho kusithumeleni imibono unombolo ezithi +1 202 465 0318 Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla sixoxa ngabahlala kwamanye amazwe abadabuke eZimbabwe ngokubhekane labantu abahlala kwele South Africa okulohulumende womanyano. Singake hlukanisa isihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abakubandla lezalo PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lelizabusa kuze kube phakade. Kodwa abaphikisayo bathi uLieutenant General Anselm Sanyathwe wephule isekelo sombuso weZimbabwe. Bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.